Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 24 ngolwezi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes obesokukhangelelwe yiloba yisiphi isikhathi sokulakho ukudluliselwa phambili.
Ya mbone zeni kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge abakhona ama recount abakhona. Uma sikhumbula lo mnumzane uBush awine.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga.
Into eliyenzayo yikho sithi umgabeli naliyamhlukumeza. Umuntu omdala elimeza khona kulokhu. Just check online ukuthi abantu bathini ngaye. He's a laughing stock and you're just making the president an embarrassment.
Sihlaziya ukukhethwa kukamongameli Mugabe oseleminyaka engamachumi ayithoba mnemunye lambili yokuzalwa ukuthi amele ibandla leZANU-PF kukhetho luka-2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usedetele emuva kudaba lokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes esithi sokuzamele aqale alandele umthetho ekwethuleni lolu daba edalele ephalamende. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangutshka ubethe imali le iza kwethulwa yiloba yisiphi isikhathi kulinyanga. Usomlomo wetalele parlamente umnumzana Jacob Mudenda uhle wathi kusukela ngeviki ezayo ikomiti yebona ngezemali izaqala ukubhoda ngendawo zonke zelizwe iqoqa imbono kaZulu phezu kodaba lwemali le. Akwazakali ukuthi lokhu kuzathatha isikhathi eside okunganani andubana umthetho we-Reserve Bank Amendment Bill wethulwe etalele parlamente ngaphambilini kokusungulwa kwemali yamabond notes. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe asezwekazi le-Afrika aqinise ubudlelwano bawo lamazwe aweMiddle East afana le-Iran, iKuwait, iSaudi Arabia lamanye ambalwa ukuze athuthuke ngemfanelo. Umgabe wethule umbiko lwedolobheni leMalabo kwele-Equatorial Guinea emhlanganweni we-Africa Arab Summit ophele izolo ntambama. Ubulembu bewebsite ye-African Union bubika ukuthi umgabe ukhulume etshengisa ukudana okumangalisayo ngokungathuthuki kwamazwe wonke la esithi kwenziwa yikuthi kawadonsi ndawonye. Uthe sesifikile isikhathi sokusebenzelana ndawonye ukwenzela ukuthi balwisane lamazwe angentshonalanga azama ukuthatha okuthiyeneyo kwamazwe e-Afrika le-Middle East. Umhlangano we-Africa Arab Summit uthethe isinqumo sokuthi kumele kuqedwe ubuyanga emazweni asathuthukayo njalo kulungiswe kuqedwe udlakela olwenziwa ngamalwa ecatshalo kunye okufanayo. Kambe leZimbabwe litholani phakathi kobudlelwano lobu ukuze sizwe lolu daba umnumzana Nkululeko Sibanda oyingcweti kwezombusazwe uxoxelo Gibbs Dube we-Studio 7.
Udubo lukhona ngalokuthi ilizwe leZimbabwe alilawo umkhonomi kumba alilakho elikuthengisayo okungadingwa ngamazwe lawa uMugabe afaka phambili awe Middle East efithi mhlawumbe ubudlelwano bakhe kumbe obezibabhalela amazwe kungabe bulempumela enhle kweZimbabwe njalo amazwe wona lawo ngaphandle kweoil akulokhu angakuthengisela eZimbabwe kumbe angakuthenga kweZimbabwe okutshengisa ukuthi lobo yobudlelwano bwephepha nje ukuthi kuthiwa umuntu nje engelabangani uzathi loba ngoba namtholileyo sembiza umngani wakhe
kodwa nxa sikhangeleke siyabona ukuthi eZimbabwe selihlale kakhulu lilobudlelwane lePalestine kuzobuya iIran kuzobuya iKuwait lamanye afanayo awuboni ukuthi ke kungaqhubekela phambili njalo enxa yokugcina ukutshintshwana lesikhali into ezinjalo
ye ubudlelwane bona kubesikhali yibo bulithwane ngibone ngani bungatholakala kodwa izikhali ezikulamazwe besikhangele njalo ukuthi izikhali isikhali sika kubo Iran isikhali sika ku Russia njalo izikhali sezindala njalo ezingela kusebenziseka kakhulu nxa ukuthi khangele kwezokuvikela ilizwe izikhali zokuthi mhlawumbe zingasetyenziswa ebantwini nje jikelele kodwa zingelabo zingakho ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu nxa kuyikuthi ilizwe lisukela lithola lisekulisaneni lelinye ilizwe ngakho izikhali lezi ngibona ngani kufanele nxa ukuthi kuyabe zitholakele ngobudlelwane lobo kufanele sibe lokwesaba kakhulu ukuthi ziyabe zincedisa ekuhambelelweni abantu phansi abadinga ukukhululeka kwezombusazwe lakwezomkhonono
siyabona njalo ke umongameli bekhala kakhulu esithi amazwe entshonalanga azama ukuncindezela amazwe kuzwekazi le-Africa njalo lalawo ke akhona ngale ke e-Middle East ubona njani khonapho ngokukhala kwakhe
udaba olunjengaloyo olukhulunywa ngupresident Mugabe sibona nje ukuthi yikukhala okukapresident Mugabe okwansuku zonke ukuthi uzama ukuthi athi hhayi udlwangudlwangu lokungihlaliseki komkhono mokusezimbabwe lokuthi bekwenza abantu bezimbabwe kubangelwa yikuthi amazwe la ngapha anjengabo-America labo-Europe athwalisa nzima amazwe afana lawe-Africa namazwe akuMiddle East
umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University kwelePhilithane iningi lesizalwane seZimbabwe elihlala kweleBotswana lithi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukuluzwa kulelo lizwe kulokuphindela ekhaya kubika uMartin Gwenya
iBotswana enyangeni esanda kudlula iqhubeka isibalo khuni ebantwini bokuza iningi labo lingabe leZimbabwe kuguqala labo abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni kusukela ukuma emngceleni okwamahole amade belinde ukuthola usizo kusiya kudutshulweni kanye lokubhaxabulwa ngemvubu abeZimbabwe bayala bethululeka ngobuningi omunye oyisizalwane seZimbabwe umnzana Elias Ndlovu uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukunyezwa kulokuhlalela indlala ekhaya
akunzima iBotswana kuyachaywa sibili kodwa asila plan asila cebo singalenza sizala lokho esibuya khona ngapha ngoba impilo ekhaya sinzima ngapha amaTswana laba sihlukumeza kodwa asila plan singayenza kumele sibeke sikhonywa sibuya khona lapha
umngane wakhe uTrust Nkomo laye uthi akula muntu ongahlala ekhaya isimo sisibi kangaka ngakho babona kungcono ukuthi bengene eBotswana bezophanda noma nje kungayisiyo iKenani
njengoba libona ukuthi lati sesicrossile saza kwele Botswana regardless of ukuthi ama conditions angkhona nganika kho right for ukusebenza but akula ngenye indlela sozama ukuthi lati sithole khona konke singakuthola than ukuba silokho esimele lokho kuseZimbabwe ongela hope at the moment
iBotswana ungathi isivuke ipova kwabeZimbabwe lokho umongameli Ian Khama Soretse Khama watshela umongameli Robert Mugabe ukuthi ayihlike ehlalweni ngoba iminyaka isihambile ngompandula lonyaka amaphepha okusebenza abanye beZimbabwe aseyisuliwe kukanti abangena elizweni ongekho emthethweni bagijinyiswa amapholisa njalo nje kulababili abadutshulwe enyangeni ezimbili ezisanda kwedlula abanye babhaxabulwa ngemvubu kanti ngawesinye isandla abanye babuyiselwa ekhaya bengakatholi inhlawulo yabo bechiya emuva impahla abayithengileyo kodwa lokho kukhanya kungayithusi iningi elizimiseleyo ukuqhubeka liqweqa umdrama kobana lizodinga noma zimvuthu zikaLazaro eBotswana ngingumathi Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngelo Botswana
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Lokho kubangelwa ikuphuma kwenani labantu abavotayo okutshengisa ukuba umnumzana Trump wanqotshwa ngamavoti edlula izigidi ezimbili kodwa wakhethwa ukuba ngumongameli. Ngoba phansi kwesekelo sombuso, uTrump wathola izigaba ezibizwa ngokuthi i-Electoral College eziningi kulonkosikazi Hillary Clinton oyemela ibandla lama-Democrats. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona zani lokuthi abaTrump abantu abaningi babengakukhangelelanga ukuthi kuzaba khona. Kodwa kulabantu abanjengoBen Carson abaziwayo emhlabeni jikelele. Bona zani abantu abanjalo bekhethele ngokuyakwazi ukuthi yini ingxenye labo ciko bokuthi abuse ilizwe. Kodwa waphinda wakhetha njalo abanye abacabanga njengaye abatshengisa ubandlululo ebantwini abangaso bantu abamhlophe.
Insuku ezimbalwa ezadlula umnumzane Chris Kobach osebenza lo Trump wenze iphutha ebonisa abezindaba amacebo kaTrump ukuxosha abantu abaphuma kwamanyamazo. Izizalwane zeMelika zingathemba umuntu okhetha abantu abayenza amaphutha afana nalawa la.
Bonezani ukhetho kaTrump ngokwakhe njengomongameli kwethusa abantu abaningi. Ingakho akumangalisi ukuthi labanye abakhethileyo lalokhu besenza amaphutha. Akusizimangalise ngoba abantu nxa benze iphutha ekukhetheni laba abakhethileyo labazenza iphutha elikhulu ngoba vele okhethiweyo labe liphutha vele ekuqaliseni.
Abo Dr. Barbara Simmons ongumeleki ngase-US Election Assistance Commission bashilo bathi bajabuliswa labantu abakhalela ukuba lakusha kwamavoti kundawo ezifana laseMichigan. Amathuba okuthi lokho kungayenzeka ame kanjani?
Ya mbona zani kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge abakhona ama recount abakhona uma sikhumbula lo mnumzana uBush awine kwaba labanye abayekhala ukuthi ukhethelwa khona zani luhambe kuhle. So asonto enja kwele Melika into ehlala isenzakala uma kusiba lo khetho.
Kodwa ukuba lakusha kungangenzeka impumelo ingathi unkosikazi Clinton uthola amavoti amaningi ukudlula uTrump. Yini yezenzekala ngemva kwalokho?
Mona zanike kokuhamba ngemajini yangkhona ngoba kule margin of error kule silinganiso esivunywayo ukuthi ngakuphambaniseka sibili kungaphanjaniswa ngenani engaka. Kodwa ukuphambaniseka kwangkhona kwamavoti uma kukhulu ikho kungaba khona enxeyeneblerirani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ulife Talk kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama weMelika kanye losanda khetho ukuthatha isikhundla sakhe ngomnyaka ozayo umnumzana Donald Trump namhla babonge izizalwane zeMelika ngelanga le-Thanksgiving kumbiko oyethulwe kumabonakude. Kule mbiko ethi kulabasekeli beBiafra abedlula ikhulu lengxenye ababulawe ngamasotsha kwele Nigeria. Lilalele umsakazo wenu umsakazo weStudio 7 olethulela indaba ezimqotho njalo eziqondileyo ngeZimbabwe. Abasekeli bebandla leZANU-PF esigabeni ezehlukeneyo zelizwe baphithekile ngokutshengisa mgceke usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe, yena asebemkhethe ukuthi amele leli bandla kukhetho luka-2018. Lokhu kwenziwa ngaphambilini komhlangano omkhulu weconference eZANU-PF oza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka-13 kusiya kumhlaka-17. Ngakwelinye icele, inengi elingayisilo labanye balandela uMugabe liyamangala ukuthi kanti vele abeZANU-PF bacabangani nxa bezabe belokhu bekhetha umuntu osesigugele kulesi sikhundla. Kabala na omunye ongathatha lesi sikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 unxuse uDokotela Shepherd Mpofu ongumqeqeshi ye-coalition le-Wits University kwele-South Africa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umpofu usungule lingxoxo.
Mina mbona ngani iZANU-PF esikwenza kwamanje asikuthi sebehlukumeza ilizwe, sebehlukumeza uMugabe. UMugabe usezikhulele, mbona sekumele ayihlale phansi labazukulu banje. UBona selomntwana manje, uMugabe sekumele ahlala lomzukulu phansi azidlele i-retirement yakhe kuhle, engadistetshwa izinto eziningi lezi. So angazi ukuthi uMugabe for the past almost 40 years iZANU-PF sifuna kwenze kuyini okusho angakakwenzi. So for me really iZANU-PF kumele ngabe ngakuhloniphi bona, at least bahloniphi ilizwe lonke basinike omunye umongameli.
Babachuma uthinike ngalokho.
Okokuqala mina ngibona nganti into leyi ekhethwa kwabomongameli kumbe ukhetha kwabantu abamelela ama-party yinto eyendlini phakathi engingathi ngesilungu internal affairs. Nxa ukhangele ngendlela enjalo usuka umangale ukuthi kanti abantu kungenxa yani befuna ukungenela ukuthi kona iZANU-PF ikhethe njani njalo ikhethe ubani ekukhokeleni inhlanganiso yayo. Kukanti-ke ngendlela epheleleyo amabandla wonke jikelela atshiyeneyo alamalungelo wodwa njalo amalungelo avikeleneyo ukuthi na azikhethele abakhokheli babo. Lokhu ngikhuluma even bakhangele i-MDCT balelungelo lokukhetha uTsvangirai ever since yafumayo ngo-2016 balokhu bekhetha yena uTsvangirai nguye olokhu ebusa laphana. So mina ngibona ngani okwenziwa iZANU-PF akukho phandle komthetho and akusonto omile imangalo somuntu okwe-age lanti nabelasobo unkulunkulu esesingakhuma nendaba zama-age asibekeleni ngoba unkulunkulu ngiyo okudecidayo.
Nge ngubamba umlomo Golide, ngiyakuzwa okutshoyo ukuthi okwenzakale kuZANU-PF izinto zasendlini abaphandle bengazingenela ngithi
ye utsho njalo.
Mina Golide awazi ukuthi ngingiwaliphi ibandla, uyabona iproblem olayo. Awazi ngiwaliphi, but besides that i-problem esinayo eZimbabwe yikuthi iZANU-PF ama-election liyatshontsha. Asivumelaneni lapho, ama-election liyatshontsha. Kubhalothi ukuthi ngiyozasithungamela from 2018 kusiya phambili. Siyakwazi ukuthi iZANU-PF izanqoba kuma-election, but singaba noMugabe na as umongameli welizwe? UMugabe seyenzile iparty yakhe and iparty yakhe sonke siyayazi sebhidlizile ilizwe. Akula nto esingathi uMugabe uyenzile esingazigqukhumeza ngayo njengamaZimbabwe. Even i-education system yeZimbabwe isiphansi, ezempilakahle sokuphansi, everything is just in a mess. Angithi so thina sikwesabayo ukuthi singaqhubeka sinoMugabe. Sifuna even from kuZANU-PF khonapho lisinike umongameli o-innovative, umongameli osesemncane olama-ideas azaqhubekeza isizwe phambili. UMugabe even ukuthi ahambe just a few days ago sibone eku-summit leyani sehluleka lokuhamba engani vele u-absent minded, ingqondo azisekho, azisahlangananga kuhle kuwe. So into eliyenzayo yikho sithi uMugabe lina liyamhlukumeza, umuntu omdala elimeza khona khonokho. Just check online ukuthi abantu bathini ngaye, is a laughing stock. Angithi You're just making the president an embarrassment, firstly. And secondly, Zimbabwe is a little bit of a at least in consisting running as Nugama Koapaliti, person Zega Rimatute, as thinking in Umuntu Omucha, Onga Nelly Sugutanjan. Obviously, my ideas are fresh as a Kubegelis is a Pambi. But as it is, Unkulunkul Abe Lumus, as Kaugil is.
Chum.
Yebo.
What in again, a look? Lalo was in his own tenny. Kodwa ake phela alike lizame ukuthi lisikethele umuntu osengani usesemutsha
right oqala okumele abantu bekuzise ukuthi kona udokotela nxa ekhuluma isinto njalo ukuthi kona ka ngathi phose kayazi into ayichoyo ngoba nxa isithi zambe ilizwe angazi ukuthatha ngabi njalo ukuthomi utshengisa ukuthi umuntu vele ohlale phansi ngelizwe njengoba usithi usegoli khona le kakwazi ukwenzekana lapha eZimbabwe ukuthi kona I see them they're ngabe babuya sifaka amakhanda ndawonye sibone ngoba kuyakhanya into na
umuntu mpofu akume kancane sike sinike uchuma ithu
angeke ngaqhubeka ngikhuluma lomuntu oyalayo into asebeyenzile
hayi mana mbijani
ngikhulula mina ukuthi angiqale ezimbabwe
ukukhuluma phela ehlelweni ngoba uhlelo omunye nomunye uyaphisa kase kakhulume la ulalele fundi ulalela khona obiko ukulalela izwi
lo
kunesinga lokulalela lalela sikile uthi khona phenduka ekhaya silungise izinto zekhaya ungakhuluma ukuphandle khona le egoli uthikani khona ngalo buya lapha silungise izimbabwe ngeyethu ngeyakho la unjalo so kumele ubuye lapha sifondelane amakhiwa abasitalo senzima basithwalela ukubhulo bavale into zonke bakhiye into zonke sikufuna lapha ekhaya ukuthi silungise iZimbabwe yethu not uphandlekane phandlekala kuze kusincede kanti
umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edalela ephalamende njalo lilunga lezanu PF obexoxa endawonye lo Dr. Shepherd Mpofu umqeqeshi yekolishini leWits University kwele South Africa bebelo Praxedis Jeremiah West Studio 7. Amadamu atholisa idolobha lakoBulawayo amanzi asewomile njalo ikhansili yaleli dolobho sikhuthaze uhulumende ukuthi aqede ukwakha idamu leGwayishangane ukuze udubo lwamanzi lolu luqedwe kokuphela. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 edamu leMtshabezi lamuhla, ngemva kokubhoda labonozindaba kunye lamakhansila kumadamu atholisa uBulawayo amanzi, umanjinela wekhansili yakoBulawayo, uMnumzana Simela Dube, ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi ukuze amanzi akhona abaqhube okwamalanga ambalwa kukhanyelelwe ukuna kweZulu.
And that means amadams esesilawo are not sufficient to meet the demand. So the ultimate solution is Gwayishangane. But in the meantime, the council is actually putting funding on the expansion of the Nyamandlovu Ekof project, where council is investing almost about 4 million.
Udube ungezelele ethi, olunye uhlupho ababhekane lalo, ngolokuthi inkampani etholisa uZulu amandla kagetsi, ilakho ukubacitshela amandla la mahlayana, okudala ukuba behluleke ukudonsa amanzi asuka emadamu, kumbe lapho abawagcina khona.
Lifeline kaBulawayo, I'm sure sonke siyayazi iGwayishangane dam. That's the ultimate project that is required to meet the demand. Ngoba as we stand now, the demand is at 124-130 thereabout. But it's suppressed because of economic decline that is there also within the city. At peak, we used to consume 150 megaliters of water per day. So that has been suppressed at almost an average 125.
omunye njalo umanjinela wekhansili uMessi Ncube uchaze ukuba isilinganiso samanzi siphansi kakhulu njalo sebelinde ukuba izulu line kahle.
I-28% naleyo izulu lingayeli kuna ingasipusha kuyafika ngo-June, July. But kuyabe sekukhona apho ukuthi kuyabe sekusele i-one dam yena le idamu lolilodwa li-insizi. Idamu yena le vele ifika ku iyabe singama-40% but amanzi akhona silodwa ukuthi asikwanisi ukuwathatha wonke ngoba i-pipeline yakhona incane kakhulu ukuthi sithathe amanzi kunalawo. So kuyabe sekungani vele akusela amanzi ngoba kathe siyakwanisa ukuthatha about 40 megaliters from the dam. I-demand yedolobho i-more than what that, which is about 100 kathesi.
Omele umabhalane wedolobho utown clerk wakobulawayo uMackenzie Moyo uchaze ukuba isimo samadamu sibi kakhulu uzulu kumele alondoloze amanzi.
Amadamu lana esedluleki ubonile ukuthi incema kakusela lutho. Imzingwane layo vele isesele lamanzi amalutshwana kakhulu but sizadlula khona namhlanje khona ngale. Njengoba ubondela khona lapha eMtshabezi amanzi asephansi kakhulu kodwa sibona ngathi angasilasta for another 1 year nxa lingananga izulu. Inkinga singaba nayo-ke sokusiza after 1 year ukuthi ikho lapho esingaba le-problem enkulu kakhulu.
Ukhansila wenketha ku-ward 25 uMzamo Dube uchaze ukuba isimo samanzi sibi kakhulu njalo ucele ukuba izakhamizi zibe lokuzwisisa uma ikhansili igavuna amanzi.
Isipho samanzi bakithi sibi kakhulu. Sibi kakhulu ukuthi laba sokudingakala uNkulunkulu ukuthi izulukile. Ngoba nxa sikhangele idamu laleli siyithembile eMtshabezi, hhayi akusayikho okuthabisayo. Ayehla. So sicela ukuthi izakhamizi zokuzwisisa.
Ukusilela kwamanzi kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo. Abantu sebephila ngokukha amanzi ezikotshweni zekhansili eziduze lemizi yabo ngoba impompi zamanzi sezihlala zivalwe okwamalanga amathathu ngeviki. Amadamu awome qha, awala manzi, izifuyo lenyamazana sezinatha udaka esigabeni semaNdebeleni jikelele esibalisa lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leMtshabezi ngingunompumelelo Moyo.
Mthokazi sesifike komlindo yacina emaphethelweni kodwa singakehlukani sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes obesokukhangelelwe iloba isiphi isikhathi kulinyanga sokudluliselwe phambili. Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Sihlaziye udaba lokukhethwa kukamongameli Robert Mugabe ngabe bandla lakhe elizanu PF ukuba alimele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2018. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo. Kodwa lingayikatshana salani kuhlelo lweStudio 7 Live Talk kwa Women's Roundtable. Lilo mavela zimhlanganya uyelo Praxedis Jeremiah. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.